eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 9 kuNtulikazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bebhalisele ukuvota luqhubeka kuhle.
Kodwa-ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwele Mashonaland lapho esesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebesizolo sikwazi ukuthi kakuqunywa indawo zezandla.
Ukuswelakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili iningi lisithi ama-bond notes lawo awatholakali.
Nxa ungelambali ukuvota ungazi uvota sithumbito lwayi-oda ngale ke-South Africa. Abantu kuze bakuthengele bayakuthengela ngani njengelamali ekuthithenga sikathiwa ikwabo usenzani uyawufuna imali ethi layo ukuthi lawo usuka lapho uthenga uvota okunye ukudengisa nawe uphile bemuli yakho.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu. Hhayi, ayisikho lokho. Ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu yabe ethe letho kwethumi kuphela phakathi kwenkalakatha zemali oyabe ulazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Love Momoyo.
Uhlelo lwethu luqhubeka ngendlela esifundiseka ngayo. Ngendlela yokuthi ngikhuluma nje amalunga enhlanganiso ngezikhundla ezijiyeneyo ngama-province ngama-districts ngokutshiyana kwawo basebenza labalandeli bethu kuziqinti kuma-wards lapho esivuselela khona inhlanganiso njalo sikhangela ukuthi inhlanganiso yethu ime kanjani, isebenza okungakanani. Siphinde njalo sisebenzise ithuba lelo ukuthi siqoqe abantu abatsha abafisa ukuthi bebuye besebenze lathi. Ikakhulu sikhangelele ontanga okuyibe sizama ukuthi sibahuke bebuye kunhlanganiso yethu njalo kuthi nxa isikhathi sokuthi kuyebhaliswa amabizo okuthi bevote bengaswelakanti ontanga behambe ngokuningi.
Lokhu lingabe likwenza ngoba iningi lisithi ibandla lakho alitholi usekelo oluningi emaphandleni na, njengoba sibona ukuthi kukhetho lwedluleyo ibandla lezanu PF lathathela ibandla le-MDCT izihlalo emaphandleni.
Kuliqiniso ukuthi emakhaya ngenye yendawo ebesingakayiniki ukusebenza okugcweleyo ngaphandle amakhaya kwelemandebeleni nawo makhaya silethemba ukuthi vele yona izanu kayikho ngoba ivele iwina kanzima nxa iwina kwelemandebeleni. Kodwa-ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwele Mashonaland lapho esesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebesizolo sikwazi ukuthi kakuqunywa indawo zezandla. Nxa ngingafakazi ukuthi ngike ngabo ngabanye abantu abahamba sisiyafika eMount Darwin North khona lesihamba sikhuluma labantu senza imihlangano imibuthano, ngafika eMrewa, ngafika eWeta. Sizaqhubeka siloko singena ikakhulu lapha esikwazi kamhlophe ukuthi izano ikuthatha nje ukuthi indawo yakulamuntu ongenayo. Kuliqiniso ukuthi besitrega ngasemakhaya, kodwa ikho sesizama ukuthi kulungiselele. Sizabuya uhlelo oqondane lomadolobheni esithi i-strategy sakhona.
Siyanazela ukuthi inhlanganiso ye-Afro Barometer ithi yona usekelo lukamongameli Mugabe luyaluqonga njalo olukamnumzana Tsvangirai luyaphansi. Akulithatheli dlabuzane inxali khankasela ukhetho.
Ngitsho lana akusehlisi moya ngoba kukhona ngesilungu time kuthiwa i-margin of error iba khona. Ungahamba uyekwenza usemashonaland lapho kulezano nempela ikhoza ukuthola khonokho ukuthi izano iphezu kwethu, kodwa ungabuye uzoyenza uhlelo olufanayo usemandebeleni ikakhulu lalapha esikwazi kamhlophe ukuthi i-MDC yiyo ephezulu. Uzathola ukuthi impumelo yakhona yabe inika thina amandla kuyithi esiphezulu. But ngithanda ukuthi ngubeke sobala kuZulu ukuthi thina njengenhlanganiso siyahlonipha imibono ye-Afro Barometer. Nxa kuthi ungenza udonsa ngamandla kusiyafika u-2018 lapho esikhandele ukuthi siyenqo.
Lo umnumzana Love Mawumoyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuswelakala kwemali kulokhu kuqhubekela phambili elizweni. Amabhanga isehlisa inani lemali abantu abangalithatha ngelanga, njalo indwendwe zabafuna ukuthola imali yabo kulamabhanga zilokhu zizinde. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba eGweru, sixoxe lomnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions okhuluma ezimele.
Yena intetha yimali siyamakalithi kanti iyangabi sizini kwakuya ama-point note vaya ama-coins akhona nama-youth njengama-youth anothi uzibone ngaphandle kokuba bebona nje emaphepheni besithi imali zalapha ama-point note ethele kwakubomozambiki kumabhotswana ngaphi ngaphi. But ukuthi azamani ntoni ukuthi abantu imali itholakale, hhayi asikuboni. Into ekhona yokuthi nxa i-economy ingaphefomi le mali abantu ingathela confidence lokuthi ilizwe labo leli bangabhenki imali abazayithola yini kusasa, ayingeke yatholakala leyo mali. Because abantu bafuna nje ukubekwazi ukuthi ungabhenki imali yakho uzayithola kusasa, uzayithola nxa uyifuna ukuyisebenzisa. Kuyimali mali, hhayi ukuthi basebenzisa i-plastic money abantu abangayijayeli emakhaya lapha ngaziyekhaya ngezathi uyakhonisa abantu i-plastic money bafuna imali ngikwayo. So ngiyakuyena mzamo ethi balungisise khona ngapha kupolitics zabo le-economy. Udubo lolu sibona vele ukuthi siyaphambili lokuluthanda and abantu bazahlupheka.
Njengomuntu osebenze kakhulu lezi sebenzi ikakhulu labo abathengisa impahla bephuma phandle kwelizwe,
bathele kanzima labalaba bangazwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nxa usiyathenga phandle ngale kumele usebenzise imali yakho nangale. Njengathi abantu bakhithi abaningi bayakuya-oda khona le-South Africa, labanye abaqonda kuyona kubozambia kubomozambique. But nxa usiya khona ngale kufunakala imali yakho nangale yaphesheya khonale konde ngama-ita konde ngamarandi. Kodwa lapho ukuthi uzeyithole imali ngale ayikho, ayitholakali, ayikho sibili. Uma ngabe ukuthi imali ayigcwele ngoba iyangabi nxa ungela mali ukuthi-oda ungazi uoda sithi kumbutho liwayi-oda ngale kwe-South Africa. Abantu ukuze bakuthengele bayakuthengela ngani njengela mali ukuthi uthenge? Ama-individuals akuna muntu ezimele wedwa okuza kuthi swayipe uyaswayipe akho usenzani. Uyawufuna imali futhi layo ukuthi usuka lapho uyithenga uyodwa okunye ukuthengisa nawe uphile bemuli yakho.
Lo umnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU sixoxela eseGweru. Izisebenzi zikahulumende zonke sezize zathola iholo lebonus elomnyaka odluleyo. Ngenxa yokusilela kwemali uhulumende obeholisa izisebenzi zakhe iholo lebonus ngenyanga kusiya ngokuthi zikuhlangothi luphi. Abokugcina bathole iholo labo ngenyanga yonale ukuthi ababalisi bona bathi lanxa belitholile leli holo bazahlala phansi lohulumende bekhulumisane ngokwengezelelwa iholo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomela inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusumuzi Mahlangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, mabona ukubona ukuthi ungathi asiphele yibo bonke yizo zonke izisebenzi zikahulumende ngoba bokugcina Director of Civil Services kanile lapho.
Manje njengoba imali yebonus selayiphiwa kuthi ukuthi alisela yini izikhalazo kuhulumende ezibalisa khonoko okwemali lokunye nje emsebenzini lapho.
Kusonga ukuthi ke hayi webonus okwalinyaka sokuphelile, kwalunyaka sokuphelile sesikhangele ukuthi ke kube le increment njalo lokuwangcono kokusebenza kumbe leholo kusiya phambili. Ongakho okuyikhwethi ukukhangeleyo khathesi ukuthi uhulumende wenze ngabomi ukuthi ibhonasi leyi zifike ngalesi sikhathi ukwenzela ukuthi abantu baze bacabanga ngokuthi bakhwezele iholo. Ngoba siyakunanzelela ukuthi izisebenzi sezileminyaka mhlawumbe emihlanu phezulu zingakaze zikhwezele iholo, okuyinto embi kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi izinto abazisebenzisayo okunjengokudla lanilani kuyakhwela mihla yonke.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu ngomela inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe wekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, nginguMike Hove. Lamhlanje kuhlelo sizabe siphatha udaba mayelana ngalomsindo owenzakala ngesikhathi sokhetho lapho abantu beshawa njalo amalungelo abantu aphulwa. Ngixoxa lo Zenzonyoni ongusakhulayo okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni.
Ngiyabonga mfowethu.
Sike sayenza ingxoxo lesikhulumene esebandla le zombusazwe ele MTCT umnumzana Obert Gutu. Yena oke wathi uyesaba ngenxa yokuthi ubona ngani kuzaba lo msindo ngomnyaka ozayo. Uyavumelana laye na?
Kungumbuzo omuhle lo mfowethu Mike. Eqinisweni there is a possibility, high possibilities ukuthi kungenzakala lokho njengeminyaka yonke nje eyenzakalayo. ZANU PF always has got one slogan that it says ZANU ngeRoba, izanu ngegas, which it tells us ukuthi clearly izanu PF it doesn't win the election peacefully. Might be the election free, but not peaceful.
Kodwa bhuti, zikhona yini izibonelo ezitshengisa ukuthi abasekeli abebandla lezanu yibo abahamba beshaya abantu bebanga umsindo ngesikhathi sokhetho?
That is clear, very, very clear, very positively. Why is sisitsho njalo mfowethu? Sasike sibuyele emuva nxa kwakusuka lama green bombers. I remember one time endaweni yaseNgeta, I remember ama-militia esagqoka ama-uniform aphosa afane kakhulu lawe prison services. And indlela abayenza ngayo esigabeni seNkulumani 5 kosekusile ngesikhathi sama-green bomber esikhathi sikaPorter Case was clearly intensive about ngama-militia. Abanye bengabantu esibaziyo but basebe trained to be like animals against the community. Next year kuzaba lengxaki enkulu kakhulu. That's why we as young people trying to convince our young brothers and sisters not to engage in violence.
Manje awungitsheleke bhuti, inhlanganiso ezifana labo Heal Zimbabwe njengomuntu okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo, ubona ngani inhlelo zabo ziyasiza na?
Ziyasiza mfowethu ngoba it's not only Heal Zimbabwe organization that is trying to come up with that program yokuthi ngikhona kungabi lo msindo.
Hayi, ngiyabonga Nyoni. Balaleli, sixhume njalo isikhulumeni yesenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe umnumzana Rollins Magede laye ophathe udaba mayelana ngale ndaba yomsindo ngesikhathi sokhetho. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Magede.
Mina ngiyaphila, ngiyabonga.
Ngiyazi ukuthi njengenhlanganiso selisungule umkankaso ongaphansi kwesihloko esithi 13 million voices okhangelele ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sokhetho. Awungitshele ngamafishane ngalokho.
Indlalo le sizama ukuletha ukunikela ukuletha ukuthula. Ilo mkhakhazo wokuletha ukuthula. Umkhakhazo lo ngithi uyaletha ukuthula esigabeni. So walendana labatsha ilenhloso yokuba yokubapha ithuba lokuba bazinikele ekuveni lokuthula kukhetho oluzayo ngo-2018. Imidlalo le ilenkikimba ekuthi amanzi angu-13 million amemezele ukuthula. Okwakhathesi sayenza imidlalo le ezakha Mazowe, Buyera, Mutasa, le Headlands.
Yini umlayezelo walo mkankaso?
Umlayezelo wethu yikuthi kuba lo yedwa osalayo ekhozinikeleni ekuletheni ukuthula. Sifuna ukhetho olungilahlakhela ngo-2018.
Ngibona ngani isikhathi sethu siyaphela. Wothi ngibuyele kuye Nyoni, ngikubuze umbuzo wami wokugcina, sivalelise uhlelo. Ulaso isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abalesifiso sokuthi kube lokuthula ngomnyaka wozayo?
Ikakhulu umbuzo womuhlelo but Mike, engingakutsho njengenkokheli ukuthi ontanga kabaqale bona ngokwabo bezinanzelele ku-community ukuthi bahlala nabantu.
Hayi madoda, isikhathi sesiphelile. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibonge uMnumzana Rollins Magede, isikhulumeni esenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe, uMnumzana Zenzo Nyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo, laye okhangelele ukusungula ibandla lakhe lezombusazwe, njalo lina abalaleli bethu. Ngenani kuhlelo lwabasakhulayo ngeviki ezayo, lapho ngizabe ngixoxa lo Nyoni mayelana ngaleli bandla lakhe. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Yesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko obe ukhona solo akuse siwa.
Yey, ngiyabonga kakhulu ke mphathi wohlelo. Lingalitshona njani lapho elikhona zulukandaba? Njengoku lithembisa ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokwethesa abantwana inkanda. Lokhu ngilaye lapha ke uMnumzana Rapson Mwale okhonakale kwele South Africa, yena ezalwa naseZimbabwe esihlala eJohannesburg. Ngilaye njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube uhlala eHaveron khonakale ke eBotswana. Ye, wothi sichayeke sizwe ukuthi lamhlanje siyafika ngapha ngodaba lolo.
Kungendlela eziningi Dube, kule ndlela zokuthi umuntu uyabe umtaki lomntwana abe right abe ngumntwana ongahluphiwe, kube yibona ukuthiwa uyabe takwe ungogo ukuthi hayi lo vele ugogo wangkhona wathi lingambone nje abisho kuye yinto eziyabe sezizahlupha zonezo.
Nanto-ke uDubo Mbaba Mwale, uyazizwela lawe ukuthi ukukhona mpela okwagcina kusenza abantwana ongani mntwana loko asabanjwa, kumbe uzokuthiwa-ke izihlathi esazithatha khona inyanga yafa, so umntwana ngeke alunga. Khonapho ke akuhluphi yini?
Kuyahlupha. Mina ikutho kwami ngiyenza lokhu nami abangenza khona. Lokhu okutaba abantu abami yikho lokho kwataba mina. So kakula luhlupho olukhona ngoba lokho sikuthatha kubaba wethu. Ubaba wethu angazila ukuthi kumbe wanguthiyelwa ngabokhulu bethu. Siqhubeka khonapho siya phambili. So ubaba la angadlula emhlabeni kusho ukuthi la uzasitshengisa ukuthi nansi into lezi zokutaba abazukulu benu lani sizukulwane esiyabe silandele.
Kuvele Madube phela ezimulini lapha kuyafihlwa kuphonga ukuthiwa phulukuhle uzokuthiwa silungisa ngalokho. Indaba kunjani?
Hayi vele lokho into efihlwa lami ngizangi. Abona abakhulele ekhaya ngikwazi ukuthi batakwa, vele angizake mboni ukuthi batakwa ngani. Noma kuwukuthi kulapha abahanjiswa khona, avele usozube kwazi uphonga ubona umntwana usumbona sesindiwe enkandeni, usubona ukuthi umntwana utakiwe. Kuthi ukuthi ungaba kwazi ukuthi isihlahla esimutakileyo yilesi. Kukhanya ngemvelo, I think into zabadala kumele kube yazini umuntu otakayo labazali bekhaya abadalayo babaye bekwazi. Sengaphonga ukuthi nxa esengumuntu omdala engasengumuntu omdala ongaboniwe, avize ngumbe umzukulu wakho very close laye, kumbe umntana akhe, kumbe umntana omunye oseduzane laye, amtshela athi isihlahla lesi uyasithatha usigqobe usithi siyakala abantu siyataka abantwana, kumbe aphonge ulayela omunye umuntu nje oseduzela kwezethi mdlala ngelinye ilanga evuye wathi inkosi yamthatha. Kuyabe sokulomunye umuntu oyabe sekwazi oyabe wayelayeli ukuthi kwenziwa njalo. Kodwa ukutaka khonokho futhi kubuye futhi kube ngendlela eziningi, ngoba sokuzathi ungaba labona besithi abatako kurayithi ukuthi umuntu uyabe sefile. Xa esefile esethiwa umntwana enjalo lo Dubo, yikutshiyela abantwana uDubo, seliyasala lidubeka ngomntwana nalowo olyabe lingakwazi ukuthi wakala ngokhakhayi luphi lizahamba liyemelaphisa ngapi umamtaka wangikhona kasekho kasaphili so yikho lapho kuba lohlupho khona but otherwise ma kuyiwinto eyisemulini eyaziwayo yena lowo oyabe vele kwenza noma angaze adlule ozasala imlayela emuva uyamtshela ukuthi umntwana wangikhona ningambona sesenzenje liyamthunqisela ngalokhu abe right lingambona sesithi limthunqisele ngalokhu abe right akuhluphi kuqhubeka kusuba njalo kuba yi-chaini engapheliyo
ye baba mali uyazizwela lapha-ke lolu lusiko olufihliweyo so akubhonke ukuvezwa nje kwenziwa kwini ukuthi kufihlwe kangaka
ngoba vele kutaba imuli lemuli itaba ngendlela engafaniyo kutho ukuthi yikho kuyimfihlo yimfihlo yalowo muli ma kuyimfihlo yakodube yimfihlo yakodube so umuntu wakonkomo kakufuzange bekwazi ukuthi abantu bakodube bataba ngani yikho ngabona kuyimfihlo kanjalo
ye kodwa-ke umuntu engabhubhi kuyabe melte atshengise abanye khonapha emulini akunjalo yini
ya khona kunjalo kuyenzeka ngoba thina ngokubona kwami thina satatshwa ngubaba omdala wami kodwa siwadlule emhlabeni kodwa ubaba nguye osetapa iy'ngane zethu okwamanje so kutho ukuthi ubaba laye ma edlula kutho ukuthi kuzodlulela komunye wakomwane
ya lolu daba ngani bese lujisa sibili kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye valelisa ngamamfitshane madube
ngiyabonga kakhulu dube ngiyabonga kakhulu mali ngibonga futhi ngokuthi lokhu esakuxoxa ngendaba yamasiko amasiko yinto esiphilala ngayo akungeke kube le sizwe esingaba yisizwe singaso sizwe ngamasiko ayo ngiyaziqhenya ngokuba lindebele ngiyaziqhenya ngokuba ngesiko lami engiyilo lona ngiyabonga
ye siyabonga kakhulu madube ubambe kancane khonapho-ke baba mwali valelisa ngamafishane bam
ha lami mbonge kakhulu mama madube lawe baba udube kuhle kakhulu ukuthi sihlale sikhumbuzana ngamasiko ethu baba udube mbonge kakhulu kuhle mpela ngoba lami lapho engikhona egoli ngibona la majuda lapha aqhuba amasiko abo so hhayi ngibonga kakhulu ukuthi singene kuhlelo dube
okwalamhlazi malapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke olivalelisa emoyeni ngenjabulo umthembo ozithembayo ugibs dube
kunizulu akuse ziwa we mama sibe munye dina sibe moya munye sivuseleli ngoma sendulo
ngesizwe eziphathelane lokholo silontunga melinkomo we studio 7
ukudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu dokami lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe uphi umbhalo lamhlanje
namhlanje bengifuna ukukhangela indaba yemali siyakwazi ukuthi indaba ehluphayo kakhulu nxa abantu bekhuluma ngayo bekhuluma ngayo ikakhulu nxa bekhangela ibandla kulo mbhalo abantu abajayele ukuwusebenzisa u-First Timothy ichapter ka-6 verse ka-10 othi wona ukuthanda imali kuyimpande yesono abanye abantu ngenxa yokuthanda imali baphumile ekholweni njalo bangena phakathi kwenkinga eziningi ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa bekhangelela umbhalo ukukhangela behle bethi ukuthanda imali kuyisono ikanti khona umbhalo lo uyachasisa kakuhle ukuthi ukuthanda imali kuyisono hayikhona ukuthi imali ngokwayo iyisono so kutho ukuthi imali ukuthi isebenza sokuhamba ngokuthi isezandleni ziphi ngoba siyasibona ukuthi kwezinye isikhathi imali umuntu ayisebenzisayo ukuthi ehambe ayechitha ayichithe yonke esebhawa kumbe naphi utshwala abantwana belambe ezindlini yimali engasetshenziswa ukuyabhadalela umntwana imali ii-fees zakhe zokuthi ayifunde esikolo kwezinye isikhathi singathi umuntu angathatha leyo mali ethenga utsotsi ukuthi legongoda omunye umuntu kodwa omunye umuntu athathe njalo yona leyo mali ayebhadalela intandane esikolo umba ayethengela abafelokazi ukudla ngakho imali ithatha isimo somuntu oyiphetheyo yona imali ayiladubo kodwa lo ophethe imali nguye oyinika isimo sokuthi imali isebenza okuhle kumbe imali isebenza okuhle siyakwazi nxa siphila lapha emhlabeni indlela vele khona okwenziwa ngayo ibhizinisi kumbe ukuthengwa ngakho izinto kumele kusetshenziswe imali ngenxa yalokhu-ke siyananzelela ukuthi okokuqala umbuzo kumele sizuze wona ukuthi kanti vele yona imali kumele siyiphathe njani. Okokuqala okuqakathekileyo ukuthi imali esiyitholayo kumele sinanzelele ukuthi siyithola kuNkulunkulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi uNkulunkulu abe nguye wokuqala nxa sikhangelela indaba yemali. Ngiyabona abaningi bayawazi lo mbhalo kuMalakhayi othi lethani-ke okwethumi endlini yami. Kusho sana kuqakathekile aphana uNkulunkulu wayesithi qala ngami nxa ukhangela imali. Abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu. Hhathi ayisikho lokho ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu abethe letho kwethumi kuphela phakathi kwenkalakati zemali oyabe ulazo ukwenzela ukuthi umsebenzi wakhe usebenze. Ngakho ukuze utshengisele yona ukuthi imali awuyithandi kumele ukuthi enhliziyweni yakho ukwazise ukunika uNkulunkulu. Okwesibili, kumele sikhangele ukuthi abampofu abaswelayo kumbe kule ntandane kumbe kulabafelokazi kumbe kulabanye abantu abaswelayo omakhelwane bethu, uyakwanisa na ukukhipha imali yakho ubancedisa? Khona kuyana kuqakathekile ngoba kuyabe kutshengisa ukuthi enhliziyweni yakho awukhonzi imali, imali uyisebenzisela okuhle. Okwesithathu okunye okumele sikunanzelele ukuthi akumelanga sikhonze imali. Baningi mina abantu embaziyo abaphakamisa imali bayifake esigabeni sikaNkulunkulu ukuthi umuntu lo angenza kumbe kuyini ukwenzela ukuthi athole imali. Yikubona abanye abantu besiba begebenga abanye, abanye bebulala abantu, abanye abantu begqekeza amabhanga, begqekeza izindlu, besenza izinto ezinye nengi ukwenzela ukuthi umuntu athole imali. Ngaso senza njalo kutsho ukuthi imali leyo usuyikhonza, isithethe isigaba sikaNkulunkulu enhliziyweni yakho. Njalo mina ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi le mali ibe ezandleni zethu nxa sizayisebenzisa ngendlela efaneleyo.
Kuyiphethe ngomthandazo mfundisi.
Sibonge kakhulu, siyathandaza namhlanje, sithandazele abalaleli bonke abagulayo abangezwa kuhle, kodwa sithandazele ilizwe lethu eleZimbabwe ukuba uNkulunkulu sibusise, usinikeze unotho, uphakamise inotho yelizwe lethu leZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu bakho abasemabandleni, abantu bakho abasezigabeni ezehlukeneyo bakwanise ukuthola izimali ezandleni zabo ukwenzela ukuthi benze kuhle, bathuthukise ilizwe lethu eleZimbabwe. Siyathandaza konke lokhu ngegama likaJesu. Amen.
Amen. Mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Amen, siyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda, igama nguNtungami Linkomo. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Uyalandela umculo kaMama kaNola Magabazi yibesithi Highlanders. Inzwisayo umculo kaMama kaNola Magabazi besithi Highlanders. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Ibandla leMDCT lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle. Ukuswelakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili. Hayi ke Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.